kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Mugela with Studio 7, Molesi Tatu, Mshaga 22, Gulwezi 2017, Musita Ndegile Mtlanga, Enda Benze 2, Lamplanje.
U-Emerson Mnanga, aso mtu sanze gileo esiza, asfananga skosu kutemnyaga niyongkele, ubevusa, egu nyelonga. Wae kona kubulawa bantu ngekukura hundi, wae shala kubulawa mastructures, gulezo zindo, ezabo nukuti kukura hundi yenzela.
Langa uzulo ejabula ethakazelela ukukhululeka embusweni kaMongameli Mgabe iningi labakubulawayo bathi umnumzana Emerson Mnanga kwakumele alungisise udaba lombhoqazwe wegugurawundi.
Uku-announce kuka Speaker of Parliament kuqondile kulandela isisekelo sombuzo weZimbabwe ukuthi nxa upresident ekhutshiwe owasekhutshiwe kufanele iphathi yakhe ilethe ibizo lomuntu ozangena esikhundleni sakhe.
Umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mtenda wazise ukuba abezanu PF sebekhethe umnumzana Emerson Mnangagwa ukuba ngumongameli welizwe. Izakhamizi zakobulawayo kanye lezisebenzi zithi zikhangelele ukuthi ukusuka kobe ngumongameli welizwe esihlalweni umnumzana Robert Mgabe kuzavula amathuba emsebenzi kanye lenhlalakahle elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa iningi lijabula lithakazelela ukukhululeka embusweni kaMnumzana Mgabe, iningi labantu bakobulawayo lithi wayengumsekeli wakhe osemelele ukuthatha isihlalo asesitshile umnumzana Emerson Mnangagwa kumele alungisise udaba lombhoqazwe wegugurawundi olungaphathwanga kuhle nguhulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulandela ukubhidlika kombuso kaMgabe izolo, umnumzana Emerson Mnangagwa ukhangelele ukufika namhlanje ukuzothatha intambo zombuso. Laloba kunjalo, uzulu kobulawayo uthi nxa uMnangagwa ethatha umbuso, bakhangelele ukuthi aqale ngokulungisisa udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Umnumzana Efi Ncube, olwela amalungelo oluntu, uthi uMnangagwa izandla zakhe kazihlanzekanga ngoba waphatheka ekubulaweni kwabantu ezigabeni zeMandebeleni leNkabazwe lokuncindezela uZulu.
U-Emerson Mnanga, aso mtu ohlanzekileyo esiza, asifananga skosu kutemnyaga niyongkele, ubevusa, egu nyelonga. Wae kona kubulawa bantu ngekukura hundi, wae shala kubulawa mastructures, gulezo zindo, ezabo nukuti kukura hundi yenzela. Wae kona kusenzeki corruption, wae kona kubulawa malungelo abantu. Ngokunjalo, aso mtu ofika nje ehlanzekile, kulomthwalo omkhulu wokuzigeza.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu, owake waba lilunga ledale lephalamende, njalo ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lebutho leZipra, uthi uMnangagwa loMgabe bayalwazi kamhlophe udaba lwegugurawundi, kodwa abachazani ukuze kuqondiswe.
Into mina engiyibona engaphuma egcekeni ukuthi ephonga ukuthi nje iveze ikhandicatshe yikumela ukuthi ngubani wathi abantu beMathebelendi babulawe. Omgabe sebeke bakutsho ukuthi uthiwa yibutcher of Mathebelendi. Uthiwa yibutcher of Mathebelendi yena uyala uthi yena uselikholwa kazange abulale abantu babulawa ngumgabe. Kabayikhuluma into nale sebejikela ninyoka ephilayo ukuthi owabulala abantu eMathebelendi ngubani.
Unkosikazi Grace Mkandla isakhamuzi saseMatopo uthi uyafuthelana kakhulu nxa ekhumbula ukuthi abazali bakhe babulawa ngocuku ngesikhathi segugurawundi.
Sizubuhlungu thina sibona indaba yethu mina njengami angilaba bangilaba mama ngintandani baba mawubulawa ngugurawundi. Ngibuhlungu kakhulu ngiyafuthelana.
Olilunga labalwa impi yenkululeko owezipra umnumzana Victor Mkhwananzi uthe nxa uMnangagwa engasebenzisa ukuhlakanipha lokunanza izifiso zikaZulu kuzamele alungise udaba lolu ukuze akhanye eyamukelekile emehleni kaZulu.
Nxa elobula bengqondo yakhe yezanu le character yakhe ayikho khona izanu ingabuyela iphinde ibe njalo. Kodwa ke umehlakaniphile le hope esilayo ngokubana kube yikutshintsha kwakhe ngokwenza into eziqondileyo ayibumbe inclusive government yamaZimbabweans ngokufaneleyo.
Udaba lwegukhurawundi lobandlululo yizinto elokhu zidala ukuthi uZulu weMatabeleland abe lokufuthelana. Ngakho laloba ezabusa uMnangagwa, uZulu umkhangele ngamehlo abomvu efuna ukubona ukuthi uzaluphatha njani udaba lwegukhurawundi ngoba eseke walandula ukuthi waphatheka kulo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu beZimbabwe bathi bajabule bamanzi te ingathi baphupha kulandela ukuchiya umsebenzi kobe ngumongameli Robert Mugabe izolo. Besithi kubathethe iminyaka edlula amachumi amathathu ukuthi basuphone impande zakhe zokubusa ngochuku. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zokuqondisa okwenzakala ebandleni leZANU PF ngolwesithathu emadabukakusa ngeviki eledluleyo osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakalayo ezweni phansi kohlelo olulesihloko esithi Operation Restore Legacy. Abantu beMandebeleni bathi kusukela ilizwe lithatha uzibuse uMgabe bebevele bengamfuni, ngakho ke bayajabula ukuba ibandla lakhe kunye lebutho obekumsekela kumenze waze wehla embusweni. Umongameli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthe yebo uMgabe usehlile embusweni, ethi kuzabapha amasu okuqhuba uhlelo lokuthi ilizwe likamthwakazi libuyele lapho elalikhona.
Thina njengemthwakazi Republic Party sibone abantu bejabula kakhulu ukuthi uMgabe uphumule esikhundleni, kodwa thina njengebandla yebo siyavuma ukuthi uMgabe uphumile esikhundleni, kodwa ke esikujabulelayo kakhulu ukuthi kuzasinika amanye amaso okuthatha elinye izinga lokuphakamisa indaba yethu restoration agenda ngemva kokunanzelela ukuthi uMgabe usebenze gadalala kusukela eqala ukubusa kuleli lizwe ngo-1980 kuzokufike izolo ebulala isigaba samazwe ayesizwe samaNdebele.
Omunye wabalwa impi yenkululeko okuvuyo lebutho eleZipra uMnumzana Victor Mkhwananzi uthe ulokujabula kakhulu ngokwehla kaMgabe embusweni, ethi wonke okufuna ukulungiswa akulungiswe kusachisa manje.
Ngilokujabula kakhulu ukuba uMgabe wehlile esihlalweni sakhe. Lokho kutshengisela istep ahead sama opposition senkululeko yeZimbabwe. Kulithuba ke lokuthi izinto zonke sizibambe sisatshisa ukuze sihambe ngokuhle.
Olona amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthe ukuphuma kukaMgabe kuthakazelelwa ngumuntu wonke ngoba umbuso wakhe ubulocuku, njalo amalungelo oluntu lesisekelo sombuso bese singasahlonitshwa, ethi ulibhubhisile ilizwe leZimbabwe.
Ukuphuma kukaMgabe yinto efanele ithokoze wonke umuntu ophilayo kasekhanda lakhe. Angiboni ukuthi ukhona ongaya esililweni ekhalela ukuthi uMgabe uphumeleni. Ubefanele aphume vele, ilizwe seliphelile, akusela nto esebenza ezemfundo zichithekile, ezokwelashwa kwabantu ezempilo zichithekile. Ukubusa komthetho kakusekho, kakuhlonitshwa amalungelo abantu, akuhlonitshwa isisekelo sombuso. Izinto zonke ezimele zisebenze azisasebenzi.
UMongameli Mugabe wehle embusweni kulandela ukutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe emhlabeni jikelele ngomgqibelo lapho ezimanyane labalwa impi yenkululeko besekelwa libutho betshengisela ukuba uMongameli Mugabe zaphume embusweni. Ngemva kwalokho amalunga edale laphezulu lebandla elibusayo eleZANU PF eleCentral Committee bahlangene bavumelana ukukhupha uMgabe ekubeni ngumongameli lekhosikazi lakhe labaqalwa ngokuba kucelele G40 kubandla leli. Lo mhlangano ukhokhelwe ngumnumzana Obert Mpofu. Ngemva kwalokho bambikela wavuma, kwathi izolo walandela isisekelo sombuso wasa incwadi yakhe edale lephalamende yokuveza isifiso sokuma umsebenzi, yona elethe injabulo enkulu ebantwini ngemva kokumenyezelwa umhlaba jikelele kumabonakude wakwamanye amazwe asebenzela ezweni. ukuthakazelela ukwehla kukaMgabe embusweni kuqhubekela phambili ezweni lasemhlabeni jikelele kuze kube namanje. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mtenda uthi ibandla lezanu PF selikhethe umnumzana Emerson Mnangagwa ukuba ngumongameli welizwe ngemva kokuthiya umsebenzi kobe ngumongameli umnumzana Robert Mgabe. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umtenda uthi lokhu kuza ngemva kokuba izanu PF ilobele idale lePhalamende ukulazisa ngale nguquko kulandelwa imithetho lapho isikhundla sikamongameli sisele singasela muntu. Lo oyabe khona echiye umsebenzi ngendaba ezivalisa ukususwa ukuchiya yedwa loba ukugula. Umdenda ethi khona ezogcotshwa ngokusemthethweni umnangagwa emkhosini ozowenziwa ngolwesihlanu amajumi amane lasitshiya galombili amahola engeke edluli. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngalolu daba.
Uku announce kuka Speaker of Parliament kuqondile kulandela isekelo sombuzo weZimbabwe ukuthi nxa upresident ekhutshinjwe wasekhutshini kufanele iparty yakhe ibethe ibizo lomuntu ozangena esikhundleni sakhe. Njalo kumele lokho kwenzakale ngemva kwamahola ayi kumele kwenzakale ngemva kwamahola angamashumi amane nesitshiyangalombili. Ngakho uSpeaker into ezikhulumileyo kuqondile sibili. Kuyasithokozisa ukuthi sibone ungena uprezidenti omusha elizweni.
Ufisa ngaye uyaguqula indlela azosebenza ngayo umnangagwa ehlukane lobe ngumongameli uMgabe.
Sikhangelele ukuthi kuzakusa ngendlela yakhe engayishiyo lekade sibuswa ngayo okweminyaka engamashumi amathathu yasikhombisa. Njalo sikhangelele ukuthi uzasebenzisana labanye amabandla labanye amapolitijiyeni angasincedisa ukuthi isilungise i-economy yethu ehluphayo. Ukuze umnango lo u-president ebuse elizweni uzafuna layo ukuthi ezame ngezinye indlela ukuthi ethandwe ngabantu ngoba engalandela kukwade hamba khona uMgabe ikusasa lakaliko ku-politics. So uzazama zonke indlela zokuthi engayenzi njengomgabe ngoba sebonile ukubi ongafunwa abantu lokuhle okufunwa ngabantu. So yena ukuze laye yakhe lakhe ibizo uzazama zonke indlela ukwenza okuphambene lokwakuyenzwa uMgabe.
Umkhosi wokugcotshwa kukaMnangagwa ubikwa uzoqhutshwa ngolwesihlanu mhla ka 24 kuyonale inyanga kaLwezi enkundleni yeNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Izakhamizi zakobulawayo kanye lezisebenzi zithi zikhangelele ukuthi ukusuka kobe ngumongameli welizwe esihlalweni umnumzana Robert Mgabe kuzavula amathuba emsebenzi kanye lenhlala kahle elizweni. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo eziphathamandla senhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sinanzela futhi abantu abaningi abangasebenzi abaswele imisebenzi ngaba abantu abazalwa ezibekusa bakhula bangena ezikolo baba lama-degree abazi basebenza. So kuzananzela ukuthi abantu kade besebele themba lokuthi umuntu ongumuye obengathi uvale imigoqo yokuthi izinto zenzakale njebe sebhumile ezabangcono. Njalo sinanzelela ukuthi kube nobudlelwane obungathi obuhle namanye amazwe kakhulu abantu abale mali. So kwenzima umuntu imali yakhe abuye eZimbabwe azovula amabhizinisi nje ukuthi ayi-investment. Njalo nayo zangena ngathi akwazi ngubani. Kulesifundo esikhulu sesitholile kade sokuthi uzananzela ukwenza ukuthi nxa engenzanga kuhle abantu beZimbabwe abasoze bakuvumele lokho. Njalo sinanzela futhi ngo-2013 kube le constitution entsha. Sinanzela futhi ngaphansi kombuso kaMgabe ngu-president kube lo hlubo lokuthi kule mthetho engazange ilandelwe. Into yokuqala ekhale ngabantu kade yenza u-section 14 lo okhuluma ngokuthi amandla anikezabele ukuthi ayi-divorce of power. Akuzange kwenzakale lutho. So thina siyakuthemba ukuthi lozangena kathesi ngeminye imithetho kahle abona ukuthi masinya iyalungiswa. Ngokwenza njalo siyakukholwa ukuthi ilizwe leli lizathuthuka. Kodwa esingakusho ukuthi nokuthi uzokhula eZimbabwe abayesele ukuthi umgqakazi yembeza ake ukuthi uzobuhluka engaphola ukuthi kambe lobaba ukuthi awumgqaka usehambile akukho zangena futhi uzakhipha amandla lokuthiwa amandla senza lemtino yedwa avumele amandla agcwale abantu abaningi bezezehlubona ukuthi bezilomuntu bese ngakhuluma ukuthi alandele thina sithi abantu fanele balalele ayikhona ukuthi amandla ayebuthe lemtino yedwa ngiyakukhola ukuthi ongena uzakwenza abantu lethemba lokuthi kusuka lapha kathesi lizwe lethu lizaba lobubelo i-development izaba khona imisebenzi izavuleka khona kwedoko.
Abanye bathi ozangena mhlawumbe zimbila zantabani njalo ibutho belifuna nje ukuthi umbuso ube sezandleni zeZANU PF labanye babo.
Yes, liqinisa ukuthi kungaba zimbila zantabani. Ngayona le ami esikhuluma ngayo la ngiyakukhola ukuthi bangabantu abaku-amverenvine kodwa ngabantu laba abalengqondo abacabangayo. Bazawunanzelela ukuthi lowo muntu ongenileyo ayenzomqondileyo. Ngiyakukhola ukuthi swela kathi ngoba la i-ambela ngasikhuma ukuthi imisebenzi ayikho.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association njalo isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezijabule ubusuku bonke kulandela ukuthiya intambo kukamongameli Mugabe zithi seziphakathi kokudla amathambo engqondo ngokuthi zizabuyela yini ekhaya kumbe hatshi. UBenedict Mhlapo uxoxa labeZimbabwe laba abesithi bathabile bamanzi te kodwa sebeqalile ukuzihlupha ngekusasa yabo.
Kuse kwasa sibheke ngawayizolo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zigijima ukucula lokugida ezitaladeni zeHillbrow, Beria kanye leUville zithakazelela ukuthiya kwamongameli Mugabe umsebenzi. Indlela bebethokoza ngazo abeZimbabwe laba bekutshengisa sobala ukuthi ukuthiya kwamongameli Mugabe umsebenzi yinto akade bengayilindelanga. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Soneni Dube uthi loba nje umongameli Mugabe ebahlukumeze kakhulu liyabongeka nyathelo alithetheyo.
Ngifila kamnandi ngalokho okwenzakaleyo ukuthi upresident sehlile esikhundleni sezohamba sebona abantu bethu emakhaya kade sesihlamukele ilizwe lethu ngenxa kaRobert Mugabe. Siyabonga into eyenzakaleyo.
Yinengukoxela unkosazana Samukeliso Ndlovu lithi seliqhoba amathambo engqondo njengoba kukudala belapha bebalekele umbuso kwamongameli Mugabe manje ke njengoba engasekho sekuzafuze amabombo abheke emuva.
Namhlanje sijabule njalo silethemba lokuthi kulokho kwenzakele sokuzoba lombuso omutsha ozosikhulula lathi sihambe siyophila elizweni lethu. Sikhathele ukuba yizigcili zomunye umuntu.
Uhlupheko-ke ukuthi abaningi sebelezindlu, amabhizimusi kanye lemisebenzi ephezulu kwele South Africa. Laba-ke baxakekile ukuthi bazokwenzenjani. Abanye sebeleminyaka edlula ithumi besukile eZimbabwe. Labo-ke abazi ukuthi nxa bebuyela eZimbabwe bazaqalaphi. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Isaiah Mate uthi kuzoba nzima ukwenza izinqumo zokubuyela kumbe ungabuyeli ekhaya.
Ngisabona ukuthi ke ekhaya kwenzakalani, ikuyini esiphuma lakho, ikuyini esilakho. Njengoba siphila la ngendaba yokuthi sibalekele nje just umdala. Singambalekelanga sibalekiswe isiphatho sakhe. Asithi ukuthi uwrong. Yeah, uwrong vele.
Loba kunjalo bonke bathi okusemqoka kwamanje ukuthi umongameli Mugabe akasoke aphinde abahluphe futhi. Nesuru 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubhenzike Nsapho.
Ukuphuma kukamongameli Robert Mugabe esihlalweni kwamukelwe ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Botswana, iningi selikhangelele ukuthi mhlawumbe kungalunga ekhaya ziphindele. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kube lenjabulo ngesikhathi kuphuma udaba lokuthi obumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe uselobe incwadi yokwazisa ngokuphuma kwakhe esikhundleni izolo. Ezinye izimoto zihamawuda kukanti kuzwakele impululu kwezinye izindlu edolobheni leHebron, noma nje izulu livimbe ukuthi abeZimbabwe bahlangane endaweni abazijwayeleyo. Umnumzana Mthabisi Dube yena akazange afihle injabulo yakhe esithi ngemva kweminyaka amatshumi amathathu lasikhombisa labo sebezakwazi omunye umongameli.
Injabulo kakhulu ngalokho sokwenzakele, kade simelele selokhu sazalwayo umongameli ebesimazibe nguye yedwa yena lwana. So kuyinto enhle kakhulu, sibona ngani kuyikuqala kwezinto ezinhle kakhulu elizweni lethu.
Umnumzana Rain Moyo yena uphila ngokuthengisa lokhu lalokhu yana eBotswana, uthi ukudilika kwentaba sokungavula amathuba amatsha eZimbabwe.
Abantu bajabule kakhulu and sithabile ukuhamba kwaleli dictator. Sikhangelele ukuthi izinto zizasuka zenziwe kuhle, kurestore i-rule of law. Lo hulumende ozangena kumele abe nguhulumende wabantu. Sithabe kakhulu ngoba into zonke besizizonakele ngenxa yomuntu oyedwa. Ngobuningi babantu embabona lapha, ngiyazibuza ukuthi ngubani vele wayemvotela.
Owebandla lemthwakazi Liberation Front MLF umnumzana Carlton Tembo uthi lesi sikhathi seZimbabwe entsha lapho ungafanelanga kube lobandlululo ngomhlobo okukade kukhona ngaphansi kukamongameli Mugabe.
Siyajabula kakhulu ngendaba lezi sizizuleyo okwehla kukaMugabe. Okuqakathekileyo okwamanje kathesi yikuthi we forge ahead, we unite and we forge ahead. Into eyetribalism ayihle iwe, ise iphele idlule lo Mugabe. Uma iZimbabwe ifuna ukuthi sihloniphane, asivele sihloniphana neni endaweni zethu. Omunye lo munye ngibo uyakwazi.
Kule nkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe seBotswana abazabe begcine ilihlo ekhaya belesifiso sokuthi kuguquke labo baphindele ekhaya bayiqala impilo entsha. Ukwehlika kukamongameli Mugabe esitulweni kukhangelelwe ukuthokozisa owayehlala emchothoza umongameli Ian Khama wakwale Botswana obesanda ukulobela Mugabe incwadi esithi kayihlike esikhundleni ngesiphangiphangi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwale Botswana.
Okwamanje ecingweni silentathela izindaba yeStudio 7 uGibson Bebe yena osegcekeni lendizamchina eHarare lapho okumelelwe khona ukuthi kufike ozakuba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Siyakwamukela kuhlelo Bebe.
Yebo.
Ye, ungachazela ngamafitshane. Ye, ngiyakuzwa la. Ungachazela ngamafitshane ukuthi ungapi njalo kwenzakalani.
Yeah, okwenzakalayo khathesi ukuthi abantu babuye ngokuningi yabo. Sibona amabhasi angafika-ke i-16 akhonapha ukuthi bezoyamukela-ke umnumzana Emmerson Mnangagwa. Abantu bayathaba, bayathokoza, babambile-ke esingathi nama-placards ngesilungu bexakeza ngokujabula enkulu. Sibona-ke ebantwini abakhona lapha abaphathi indaba bakahulumende akade besina uhulumende kamongameli Mugabe ababamsela kuri bakhona abantu abanyengakuphathi thina masakhuse bakhona-ke khonapha
ye ngokubona kwakho yiziphatha amandla zebandla lezano PF kumbe zikahulumende ezikhona khona phecelene lendizamchina kumbe bakhona nje labantu makhaza abangasibo bebandla lezano PF.
Kulabantu abancane nje singabathi abatsha abakhona abathabileke lebadazi kubona bekule ndawo into labantu abaningi nenguquko esikhona ngoba abantu abaningi singawukhangelelanga phela ukuthi umongameli Mugabe angatshenge kumbe kodwa ebantu ababalulekile kulabanye abantu abatsha esingasingi ngama-SDG nabana abalela amalungelo abantu abanye abamaaapha bezokwamukela-ke umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kodwa abantu abaningi qhaya ngani ngabomhlangano wezamthetho bona ukukhaya ngani lesisehlakalo zikhulule bona ukudlula-ke wonke umuntu ngoba isikhathini esiningi bona bebe ngabantu abokuthi befisa kubengomsuko beyenzakale kodwa bebefisa-ke lokade befisa kuyenzakale.
Ye, ukhona oseke wakhuluma lani intatha ezindaba kumbe nje selikelezwa uDletshana olukhomba ukuthi engabuya nini?
Okukhona bathi bona angafika noba yisiphi isikhathi. Abanye babasebenzileyo abakhulu balo mhlangano wezamthetho basazise ukuthi sihambe siyemelela ngaso ZANU-PF headquarters bathi uzafika ke sikhiphe kumathana ngathi bathi ngithi lapha azabuya ukuthi azosithatha azokhuluma lapha ekhona ngathi.
Ye, emabhasini lawo afikileyo ungathi abantu ababuye ngawo baningi kakhulu kumbe nje hayi lixuku elejayelekileyo.
Hayi abantu baningi njengoba sazi ukubana okwekugcinzakale eminyakeni umongameli Mgabe isikhathi esingenxa yevuya ngenxa yokuthi ubesamukele egcekeni lezamtshini sasibona ukuthi wayethi nxa esamukela sasibona-ke abantu abaningi-ke besiyamamukela yikho-ke okufanayo lakhonapho khanye ngani-ke sibona nabantu beqhubeka besebenzisa umsuba lo akade khona ngoba phela nanku phela phethe umagwali
kodwa bakhona labana ababehlangabeza umongameli Mgabe wayengumongameli Mgabe besina bevunule begida labana bezanu PF bakhona.
Ye bakhona ke iqembu labantu abaningi siyazi ukubana abantu bathi nxa lapho kuyakhona umoya ico lapho abayakhona abantu bakhona bashaya ingungu bayathokoza kodwa okwenzakala ikhathi esikuthi mina ngithe ngibucwazana ngibijala ukuza uzalwe isinto ngoba ngile nsizo lokuthi ingaphambani inkulumeti le kodwa bakhona abantu-ke abenza njalo ledabu.
Osuxoxisane labo bathini bathi kuyini abakuthabeleyo isizathu sokuba lapho yisiphi kuyini abakutshoyo?
Engibuke nabo phela abaningi bathi bona jabulisayo ukuthi okokuqala ilizwe lezimbabwe libone abantu bebandla umuntu oyedwa okokuqala bathi bona aaabandaniswa kungeebandla abahamba kilo bebandaniswa-ke umuntu oyedwa umuntu lokuyimongameli Mgabe abantu abaningi abathe bayakuthabela. Okwesibili abantu bathi bona ilizwe lathatha izimuso akaziwa banjaniswe abakazeke bajabule kangaka bakhululeke babe nenkululeko enje abantu bathi babona ngani lesifika isikhathi senkululeko abanyeaaaabekukhakelele imisebenzi imali eshupha emabhanga engatholakaliyo bathi into ezinjalo ibabona abazaneke ngokungena kamnumzana emafonini angako abanye njalo bathi babona ngaesokuthibana sokuzakuthela-ke ubugebengu loba kade sesibaonzakala-ke elizwe.
Yes, sibonile ukuthi imbuthano edluleyo ephathelane lalolu daba bekungala kuxokozela kungela mapholisa kungela abantu abangani bayisatshwa kumbe bahlukumeza abanye yikho yini okukhona khona ngapho egcekeni lendizamtshini.
Yikho kanye kukhona ngoba abanye abantu zakhuluma-ke amanye abazali engingiwasho ngomongameli Mgabe beneyisa abantu abaningi bayaneyisa kepha bayambikazisa dadewethu esingakazisi kubona ukuhlonzakala-ke abantu bathi bona hhayi umongameli nenje zangayo-ke izinto hayi lokhu akwenza lokhu abekwenza asibesibanjani okokuqala bona bengabe zamtei futhi abe bengeyisa bengelakwesao bengela mntu waphambusayo bayisa njalo lowaye ngumama usesteti-ke umkamongameli uqayo bemeyisa-ke kuthi hayi bafundanga kahambe ayephumula nomongameli kabahambe bayezimela-ke ekhaya-ke kozimba kokokuqala-ke ukuthi kwenzakala izinto ezibapha siyazi ubana iminyaka edlileyo ubuthwa ungabonakala ukhuluma into ayinona kumnyaka umaviki nje kuviki nje ephelileyo ubonakala ukhuluma into nje-ke amasenga kathathu ukhuluma kumongameli siyazi ubana abantu abaningi balendaba zabo ezisemajeyi abantu abaningi balendaba zabo ezisebangeleni.
Hayi sibongileke kuxoxa lawe Gibson Bebe.
Hayi nami ngibonge kakhulu.
Yebo-ke balaleli leyo lo bekungu-Gibson Bebe intathela izindaba yethu lapha e-Studio 7 ubesegcekeni lendizamtshina lapho okumelelwe khona umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi engafika laloba yisiphi isikhathi kathesi kodwa singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa iningi lijabula lithakazelela ukukhululeka embusweni kaMgabe, iningi labakubulawayo lithi umnumzana Emmerson Mnangagwa kumele alungisise udaba lombhoqazwe wegogurawundi. Umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda wazise ukuthi ibandla leZANU-PF selikhethe umnumzana Mnangagwa ukuba ngumongameli welizwe. Izakhamizi zakobulawayo kanye lezisebenzi zithi zikhangelele ukuthi kusuka kube ngumongameli welizwe esihlalweni umnumzana Robert Mgabe kuzaletha amathuba amaningi emsebenzi kanye lenhlalakahle elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.